VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo phala kuyini exactly asebehlangane lapho, kodwa nxa kuyikuthi selimangalo e-South Africa ukuthi ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane lapho.
Ukuthethwa kwecala lokuthisa imota okuthiwa kwenziwa ngumnumzana Josphat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhe kungacaci ukuthi kuza kuvinjwa yini.
Babehanjiswe exclusive basuswa khona exclusive ahanjiswa eHarare Central Police, kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kuqala.
Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi kwezokulima ithi seliphuzile.
Endaweni lapho abantu abade bengakali nikhona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Icala eletheswa umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lubikwa solunikezwe amapholisa kwele South Africa, lapho uChiwenga athi yikho ayefuna ukumbulalela khona umkakhe ngesikhathi egula esesibhedlela. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uChiwenga wamangalela umkakhe ngeviki edluleyo. Kambe engaba elamathuba angcono ukuthi athoniswe umkakhe kwele South Africa kulase Zimbabwe na? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi kwezemithetho umnumzana Job Sibanda.
Nxa kunjalo abantu ababonelanileyo abafumaniseleyo bengabantu beZimbabwe phambaniselane eSouth Africa, uzabona ukuthi yes, kwesinye isikhathi icala liyenzakala ukuthi liyenzakale eSouth Africa lithoniswe eZimbabwe, ngoba iZimbabwe yiyo eza ubuhlungu kakhulu ngecala lona lelo liyabe liyenzakale. So kuleli i-case yona le esikhuluma ngayo, bathi bona kuthiwa icala liyenzakala eSouth Africa kodwa alisamangalwanga eSouth Africa, kathesi selimangele eSouth Africa. Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lakho, kodwa nxa kuyikuthi selimangalo eSouth Africa ukuthi ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane lakho, abasebekubonile bona ukuthi hayi leli cala kwakumele ukuthi vele limangalo eSouth Africa ukuze liphumelele. So sebezama-ke ngaleyo ndlela ukuthi bakulungise khonokho okungasayimangalanga.
Wona umthetho umvikela njani umuntu onjengomkamsekeli kamongameli welizwe? Siyabona ukubana unkosikazi Grace Mugabe umkakhe sasesihlalweni wavikelwa ngumthetho ukuthi ayethoniswa eSouth Africa. Nxa sikhangele umthetho nalo awusebenzi yini kobo Vice President?
Ngisakhumbula icala leli okuthiwa wachaya untombazana lona okuthiwa wayeshizi labantwana wakhe njalinjani whatever. Lelena nxa ungakhumbula-ke ukuthi waclaim-a kuthiwa i-diplomatic immunity, uGrace Mugabe wacela i-diplomatic immunity. Diplomatic immunity isebenza ukuthi kuyikuthi umuntu osebenzela kumbe onanzelelwa ngumhulumende welinye ilizwe qhambe kwelinye ilizwe afike khona le kulelo lizwe lapho avakatshele khona afike aphambanise awone. So nxa yebone kunjalo uma-diplomatic immunity iyavuma ukuthi angaze atholiswa yilelo lizwe laphakathi yone khona. So leli elikalo elesithule elikameri lelo uzananzelela ukuthi akula diplomatic immunity, ngoba yena ngokwakho umeri icala lelimvukutho walenza licala eligoqela ukuthi vele yena ngokwakhe wayefuna ukulimaza kumbe ukubulala umkakhe enguye u-vice president welizwe leZimbabwe. So i-diplomatic immunity kayisoze isebenze khonapho, ngoba i-diplomatic immunity isebenza kelwa iZimbabwe yile lithi umuntu lo nguye esimnike thina i-immunity, lingaze lambopha lingaze lamtholisa. So kuChiwenga umeri iZimbabwe government akunyeke imnike umeri i-immunity yokuthi lingaze lamtholisa.
lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho obekhuluma le studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Udaba lokuthiswa kwemota esiphathamandla sebandla lezano PF olwabangela ukuvalelwa ejele kukamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhu lungaqondakali ukuthi luzathethwa nini emthethwandaba weSupreme Court lanxa umantshi owethula isigwebo esithi siwaloba amagwalo amele asetshenziswe. Ungulube labanye abathi uFortune Masuku Melusi Moyo lo Otilius Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisithupha kodwa bakhweza lolu daba eSupreme Court ngenyanga kaLwezi nyakenye. Okwamangalisa abanye ukuthi abane abathathu laba basuswa ejele leKhami basiwa eHarare eChikurubi ngoba kuthiwa kulobufakazi bokuthi bengabulawa ejele leKhami. Sixoxele igqwetha labo umnumzana Ngobani Sithole izolo ntambama esithi ulubhekise eHarare ukuyabonana lezibotshwa.
Anginabo ubufakazi obugcweleyo kodwa indlela engakuthola kunganiki ngayo yokuthi babehanjiswe e-H Group basuswa from H Group bahanjiswa eHarare Central Prison. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Khona oqonda khona ku-H Group?
Ngizakuqonda khona eHarare Central ngoba ngizukani kuthiwa base-Harare Central. Ivele into engandiluhlupho indaba yabo ukuthi xoke simelele umantshi ukuthi kuthiwa kumele avale abe agcizelele ukuthi amaphepha la awabhalayo yiwo njengoba kunjalo. Ekuthi ngathi nesilungu proof ready into nje kuphele sibambele abafowethu ukuthi indaba yabizwakale enkantolo ephezulu.
Manje ngokubona kwakho kungathatha isikhathi esinganani nxa kuyikuthi konke sokwenzakele sokusele nje i-proof reading?
Into nje ngathi kodwa nje njengoba inkosi engumantshi sithi sakhangele lawo maphepha izandla zethu zinganini zibambezekile mbijana kuhlala sibuza nje ukuthi kanti sokumenzale sokumenjani. And lokhu esitshelwa yona le into ukuthi umantshi usalikhangela lelo phepha usavala ukuthi avumelane nalokho okusokuthayishiwe. Into nje kuphele sidanisa ukuthi hhayi into yangikhona isithethe isikhathi sesingathethile. Lami okungenza ngiye khona kanye kanje ukuthi labo ngibayazisa ukuthi kume njani. Ngoba abantu nje abahleziyo basejele the last time I communicated with them babesebulawayo. Sebengabantu nje abakhatshana so ukucommunicate wangikhona sokanti kusamane kuba nje.
Alo ke ngumnumzana Ngqubani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abangamalunga ebandla le-MDC abathathu abagwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka yesithupha ubekhuluma le studio 7 ecingweni elubhekise eHarare. Izulu belisina okuzwayo endaweni ezithiyeneyo kusukusela ngeviki edluleyo lathiya umonakalo kwezinye indawo ezifana lakobulawayo lapho ezinye izindlu lezakhiwo ezigcine ziphakathi kwamanzi. Kodwa ingcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Ngoma uthi lanxa lisina kakhulu izulu isikhathi sesedlule sokuthi abalimi bahlanyele yinqe iziphi izilimo.
Eqinisweni njengokubeka kwakho Chris, endaweni lapha abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha hayi soku late sebe late ukuthi bangenza lutho abangakuhlanyela ngoba izilimo eziningi nxa ungazihlanyela kathesi asoze zithole ithuba lokuthi zivuthwe. Esesikukhanyelele nje thina kuphela ukuthi lizancedisa emanzini okunatha kwabantu lezifuyo njalo lokuthi lotshani amadlelo enkomo kube ngcono. Kodwa zikhona indawo ebezizuze izulu ngathi nje isizini yonke amabele akhona hayi abukeka. Asokuyikuthi nje abalimi bananzelele ukuthi indawo zakhona zingadoti ngoba zingadoda kusho ukuthi umvundiso wonke ababe ufakile uzalahleka kuzamele bangene futhi bafake at least a little bit of top dressing ukuthi izilimo zabo zikwanise ukuthi zivuthwe kule.
Manje sifundo bani singasithola ngokuphuza ukuna kwezulu lokhu nxa sikhangele iminyaka elandelayo?
Well, I think kumbalwa Chris izifundo singazithola la. Okokuqala ukuthi bengaba bekhona abaloke bengakholwa ukuthi umomkhathi usuqinjile, kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi lokho abathi ngesiNgisi climate change sesiphezu kwakho, ngoba indlela izulu eselisiba khona ngalo, ubuningi balo lokuba khona kwalo akusafani lakudala. So sokufanele ukuthi izifundiswa zonke abalimisi labalimi sihlale phansi sibonisane nini ukuthi indlela esihlanyela ngayo, isikhathi esihlanyela ngaso, imihlobo yezilimo esizihlanyelayo sithi ngama-varieties aloke savumelana na lo mumo esesiwukhangele ngalesi sikhathi. Okwesibili, zikhona indawo esezibe lama-drought elandelana okweminyaka eminingi. So kufanele sixwayise abantu ngendlela eqondileyo ukuthi kuzikhona indawo ekakhulu eZimbabwe okungasafanelanga vele abantu behlanyele umumo, kodwa behlanyele amabele labonyawuthi, ngoba yisona izona kuphela izilimo ezingani zingaphumelela. Bese ngicina ngokuthi laba abagcina izifuyo, kuqakathekile-ke ukuthi indlela esiphatha ngayo amadlelo kube indlela ezazivumela ukuthi nxa kufika kulesi sikhathi sibe sesilamadlelo azasincedisa ukuthi ubusika bonke inkomo zethu lezifuyo zethu zibe lokudla okupheleleyo. Akuse i-business as usual Chris, sokufanele ukuthi sonke silola amapensela yethu sifundisane nini kakutsha ukuthi siphatha njani inhlelo zokulima.
Ngamafitshane singathi umnyaka wona lo ulendlala enkulu yini njengalokhu kade ukhangelelwe kumbe sokulobubelo?
Ngingathi kulobubelo Chris ekuthini, ikakhulu indawo zeMashonaland lengxenye I think ye-Midlands lapho esikhangelele lokuthola khona umumbu wethu omningi. Ngibona ngani sebezavuna, kodwa nxa sithi siyakhangela kwele Mathebeleland i-North le-South kanye leMaswingo lengxenye ye-Midlands, hayi kuzaba indlala ngoba abanye abaphumanga lokuphuma besiya emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, wekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi untombazana obentshontshe umntwana olamaviki amahlanu okuzalwa ubanjiwe ephumula watholakala elosane lolu. Lo ntombazana ubika waqamba amanga esithi ufuna ukuphathisa unina osane olabantwana abangamaphahla, kanti yena efuna ukuntshontsha omunye wabantwana laba. Iphephandaba le-Herald lithi kulomhlangano wokuhlaziya izinqumo zentuthuko ezithathwa ngokucetshiswa komanyano we-United Nations ama-Sustainable Development Goals oyenzelwa edolobheni le-Victoria Falls. Kukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu, i-3,000. Okwamanje zulukandaba sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu. Ye, lisipha-ke imbono yenu elisithumela yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Linjani walaleli Studio 7, siyabonga indawo elisinikeza zona nsuku zonke ezinye zisivula ingqondo. Sizwa manje ikhulunywa kwayishanganitem ukuthi iyakhiwa, at least abantu bengathibeleni bangathola ukuphila nabo. kathi esibuze egodini kukhona sokuthulisa imkwenzakala ngoba abantu bayathi ukuthi kungene abantu beHarare yikho sekufithizelwa phansi iproject le kuzwakala sokuthula kusakhulunywa lothu ngebhodini kwakho kuzwakala kuthiwa kungathi bayihluleka ukuthi bayisukumise kwenzakalani sicela ke sibuze ngifike lapho lapho.
Ngiyabulisa kubasakazi be-Studio 7 nakubalaleli. Lona okhulumayo nguthalento wakwampofu ngokuzalwa ngisuka eDlombe somthanyelo. Lena into yasekhaya angiboni mina ukuthi isazolunga ongawukuthi khona khona vele isizo sakithi thina amaNdebele sincane. So noma sithi mhlawumbe siza notshintsho angeke sikwazi ukutshintsha iMatabeleland kuphela. That's why ubona vele sisokola kanjena. Uma uthatha ukubheka abantu abase-South Africa amaNdebele bazifihla uma befika lana e-South Africa bazenza amaZulu uyabona ongawukuthi nakhona ngeke kubasole incindezelo abanayo uyamthola. So lolu hlanga olwangakithi olwamashona lona luyaziveza noma kuphi nje thola bekhuluma nje le language yabo ongangokuthi yikubona engathi baphahlakile nje umhlaba wonke lona bagcwele nje umhlaba wonke kuyingoba vele bona abayifihli yabona ke
msakazi wami omuhle ngikhuluma ngise-Johannesburg ngiyelufane mina iproblem ekugrawundi siyayibona sakhala kwedlula kwenzeka akula nto esizayithula umna ngakho isicelo sami ngicela sizame ukulungisa ilise phambili hhayi wesifuna kugrawundi kuyadlula sekuyiwa kudala kusesinomgaqo manje umna ngakho abasibulalayo loku esilinde sizayo into izosikhuza iy'ndaba zethu akula mna ngakho uzomatabeleland sicela just sikhule siye phambili ngezimbabwe yethu ongomthakazi wethu siyakhe isizwe kithi abantwana bayezikwena bafundi bahlupheka lokudla kukho lo sikhona igrawundi izosidlela igrawundi akula nto esizoyithiwa igrawundi never ever. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani ku-Studio 7 lali lonke abalaleli ngihleli ngilalele lapha abantu thina ibandla lelezanupief esithina abantu benkaya angazi ukuthi livotelwa mbani ngoba uma uphuma umgwaqo naloku obulawayo ambona ukuthi ungavoteli uhulumente yezanu ule ngqondo mpela ezipheleleyo. Okunye abantu siyakhala nje kodwa aba bantu bayathakatha nje yona le emkhobo ehlupha ezikolo aba yiyo nje ehanjiswa ephalamenti yehlupha khona nje kele ukuhlupha otisha bayenacala. Ngiyabonga iJupiter lenkayi lele.
Hayi siyabaza sibili abantu bakithi bayakhala sibili bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngayonke into imisebenzi ekhaya le ngekho. Kulento eyi-1 esingayi-understandiyo thina singamaNdebele leyokuthi nanku lapha e-Bedbridge laphayana usebenza amashona wodwa amaNdebele angokuwatholi laphana e-Bedbridge. Ngamanye amagama kutho ukuthi amaNdebele asikwazi ukuthanyela ukuthi nje sibambe umthanyelo sithanyele but asikwazi amashona hhayi kunzima. Nathi siyacela ngoba lathi uma kuvotwa siyavota lapha neZimbabwe lapha. So sicela ukuthi lathi besiqhathe lapha neboda lathi sikwazi ukwenza something lathi sikwazi ukusebenzela abantwana bethu. Ngiyabonga mina ngilaphana ekhizi laphaya. Ugama lami ngusizwe sibaya.
Salibonani baphathi be-Studio 7, uNtungameli Nkomo, uGibbs Dube, Sithandekile Mhlanga, Bathabile Masuku. Lo Ntungameli Nkomo, mina engikhulumayo nguSipho Nyathi ngobulawayo eSolus University. Ngiyabonga ukuthi joiner khonapha ehlelweni leStudio 7 sibuye saba sonke esikhathini esiningi ngilalela zonke izindaba zeStudio 7 sengikwanisa phose umnyaka olengxenye thanda ukubona ngizibike namhlanje ubona ngifisa ukubona ngibe khonapha ngilalele izindaba elizikhulumayo. Akukho okuningi okukhona bhatisi lakho ngokuthi ilizwe lezinobhe zithwele nzima akula nto ezirayithi akula nto ezihambayo konke kuhlala kukhunywa ngokuthi kuyalungiswa kodwa kukaze kulunge. Senda ubona sibonge indlela lisiphethe ngayo sonke isikhathi.
Le labasakazi be Studio 7 kanye konke labalaleli baka Studio 7. Igama lami ngucabangani Ndlovu, ngidabuka eCholocho, esigabeni sasembalibali ediphende embuzini. Ngizalwa ngusikhotha umntaka Sansuni. Ngithanda ukubingelela kakhulu umama wami ozala mina uMasibanda. Ngibe sembingelela logogo wami unasenza komaduma embalibali koganya. Ngithanda ukuzibingelela kakhulu izalukazi zami ezingizithanda kakhulu. Ngifisa ukuba inkosi ingigcinele zona lo malumama uNgwalo engimthanda kakhulu khona ngale emapulazini komajoriti. Ngibe sembingelela ke labo makhelwane bami lapho engiyakhe khona phetsha kwagwayi esigabeni othiwa kuselilongusteli kulobaba laphana uhlatshwayo kopeterson. Hhayi, ngithi ngiyambingelela kakhulu umdala womhlatshwayo kaye konke lo sparo wami uZulu khona ngale estanupu kopeterson futhi laye. Ngithi ngiyambingelela kakhulu sparo wami uZulu khona ngale ntikanye konke kanye lo mne wethu sasuku ongusobhuku wami khona ngale elongusteli evillage 2 laye ngiyambingelela kakhulu.
Livuka njani basakazi bakaStudio 7 kanye labalaleli? Bakithi, ubuhlungu esibuzwayo ngezano le ebusayo sihlukuluzeka ubusuku lemini nxa sisizwa amazwi kaNelson Chamisa awukuthi kumele abantwana beZimbabwe baphume bagcwale ezitiridini betshengisela. Ukutshengisela kuyinto enhle kakhulu ngoba kutshengisela sosikhali, ukutshengisela ilizwi eliyabe lidinga ukuthi lilalelwe liziwe ukuthi kathi abantu laba bathini. Ngoba yona izano isazi ukuthi abantu abakhuluma ngakho vele yona iyakwazi ukuthi kuyini. Iyakwazi ukuthi abantu bakhuluma ngocuku, abantu bakhuluma ngokuhlupheka, abantu bakhuluma ngendlala, abantu bakhuluma ngokufa. Yikho bengafuni. Siyamuzwa lo mbebathi kakanje umuntu lowu okhuluma kubi kangaka. Ulungile nxa esithi khona i-MDC idala ukufa, ubona ngoba yibo abazabulala. I-MDC yayilasikhali, akulamntwana weZimbabwe ophethe isikhali ngaphandle kwezanu lamapholisayo lamabuthayo labasekeli bayo. Yibo kuphela abantu abachitha igazi. Zanu labantu bakho, hhayi sesidiniwe ngani.
Siyabonga ke balaleli bethu ngokusithumela ke amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa ke kulabo abasilalela kuFacebook ngoba imitshina yethu ayisebenzi kahle lamhlanje, kodwa ke hayi, siyathemba ukuba na kusasa lingasilandela kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kesikhangeleke idaba olwenzakala ngapha kwelemelika. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe lemelika umnumzana Joe Biden ukhanya ekhokhela kucwaningo olwenziwe edolobheni leSouth Carolina kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats ekupheleni komnyaka kusenziwa ukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kodwa umnumzana Bernie Sanders ubikwa elokhu ehahabela umthola uBiden. USanders nguye obikwa esekhokhela kucwaningo lelizwe lonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombe.
Lami sembona ngathi hayi undoda kakusahambi kuhle lapha, umdala u-vice president. Mbona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo, uyathatha sibili. Mbona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana nokucabanga kwakhe lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism, yona le yakhe le.
Manje umbona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe?
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lapho okubuntwa democratic socialism ikwethusela. Yena kasho njalo utsho okwakhe la akucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zijike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba ngithi uzaletha ke manje ezinye izinto eziphathelana la khona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyi-revolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kulokho kuzenzwa into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo?
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayichazise kuhle ukuthi utshoni konke khona lokho yield before all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi yamkhathaza engathi sizamkhathaza yikuthi ubiza yona leyi health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wehlulekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ekhampeni wathi uzahlafike masinya njalo axhakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulokhu kunzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakho ukuthi yena nayi-health for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi kumajority ezibambe konke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi Trump care namhlanje.
Lalo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
Black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since. Always be on, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Hey, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping through the black magic. I got me an upgrade, but when I'm my excess, I'm falling into zero now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Lo wakho asazi wakho ukuthi unjani, hayi wami muhle ye ingoma kamsizi ke isigqibeli hlelo lwethu lonamhlanje singakayehlukani sesikhangele inhloko zendaba. umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa. Ukuthethwa kwecala lokuthisa imoto okuthiwa kwenziwa umnumzana Josephat Mzazangulube labanye abathathu lokhu lungacaci ukuthi luvinjwa yini ukuthi luthethwe. IZulu liwohloka elizweni lidale umonakalo kodwa ingcwethi wezokulima ithi seliphuzile. Siludiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe kusasa njalo ngo 6:30 ekuseni.